Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ali Chanajani Zulugandaba, Olamgelang and Javolo, and Sagas when you were Studio 7, Molesibidim Shazibu 20 in Tuligas, the 2021, Mukris Gande. And Abeni is a Tulam Chanje.
Uhlelo lokuhlaba ivaccine COVID-19 luhamba kahle iphumula iloba kulohlupho lokuthi abantu baningi bayaphuza ukubancedisa kubangelweni kubabaluthwane kwabomongikazi.
Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 lubikwa luhamba kuhle lanxa izibhedlela ziqhubeka zibhekane lobunzima. Uhulumende uthi useqoqa ucela usizo kumankampani azimeleyo ukuze asebenzelane la ukuthola imali yokuthenga amanye amajekiseni awe-COVID-19. Ababalisi bathi uhulumende kafezanga isithembiso asenzayo esokukhuphula iholo labo liyefika kumadola emelika ngama-540 US dollars. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni Studio 7. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 luhamba kuhle loba nje izibhedlela ziqhubeka zibhekane lobunzima ngesikhathi ilizwe lihlaselwe ngolaka ngumkhuhlane we-COVID-19 othiwa yi-Delta variant. Kunje inani labantu ababulewe yi-COVID-19 eZimbabwe ngokutshona kwelanga layizolo babe ngamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75. Abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2113 batholakale belegciwane leli. Babikwa sebesedlula kancane isigidi esisodwa 1,184,435 abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala e-COVID-19 eZimbabwe jikelele. Njalo sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 643,203 asebehlatshwe ijekiseni yesibili. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Izibhedlela zonke edolobheni lakobulawayo zimatasatasa ngokuhlaba ijekiseni yokuvikela i-COVID-19, kodwa ubunzima ebezibhekane lazo i-COVID-19 ingakaqali lokho ziqhubekela phambili osekudale ukuba ezinye zezisebenzi zempilakahle zibambe igcikwane. Imikhuhlane engathelelwanayo layo ihlasele ezweni, njalo uhulumende uphakathi kokubona ukuba imithi elapha limikhuhlane ikhona. U-Principal Director we-Preventive Services kugatsha lwezempilakahle uDokotela Gibson Mhlanga uyachasisa.
Siyenza imikhankaso ukuthi amaZimbabwe abe wazi ukuthi kunemikhuhlane nje. I-program engathi ibikhona kodwa nje kathesi sesingasayiqinisa nje kuphela, viyele ukuthi abantu bengabofa.
Uqhubeke ethi kusukela kuminyaka edluleyo bebelohlupho lokusilela kwabodokotela abafundele umsebenzi.
Kusukela iminyaka eminingi edluleyo besile problem yama-specialist ebetholakale eHarare kuphela, even lapha kobulawa bebebalutshwana. Manje njenge-government sisebenza le-University of Zimbabwe besiponsa amadokotela abavela kuma-district hospitals bethu ukuthi be-trainer ukuthi beyenza bebe ngama-specialist. Beqeda ukutrayina udukati silubona ukuthi bebengafuni ukuthi basuke eHarare bayesebenza lapha abasuka khona.
Ukhansila ka-ward 17 lo-19 uNkosikazi Sikhululekile Moyo uthi uhlelo luhamba kuhle loba nje kuphuza ngoba abongi bebalutshwana.
Uhlelo lokuhlaba ivaccine ye-COVID-19 luhamba kahle iphumula iloba kulo lohlupho lokuthi abantu baningi bayaphuza ukubancedisa kubangelwayo kuba balutshwane kwabomongikazi.
Olela amalungelo oluntu umnumzana Dumisani Nkomo uthi ukuqhamuka kwalolu bhubhano sokudale ezinye inhlupho.
Indaba ze-gender-based violence ziyanda. Abantu abaningi abatholi imali, ngenxa yokuthi abatholi imali uma ngoye ugcine sehlala khona beziwo emakhaya ngicine besilwa.
Olela amalungelo oluntu unkosikazi Khora Ndebele uthi kunesiminye eminye kuzo zonke indawo okuhlatshwa khona abantu.
Amalanzi makhulu kakhulu abantu bayagqobana lapho okuvakunipha khona le kwathi kuqalisekuqaliseni abantu abehambe bebalutshana kodwa kathesi after imfundiso ebekhona abantu bosebebaningi sibile emalayinini kuyaqokozelwa ngelokishi ngelokishi kugcwele sibili.
Emizameni yokumelana lokumemetheka kwe-COVID-19 ezweni uhulumende ungezelele ngamaviki amabili njalo iziqondiso ze-lockdown ezikuhlandla lesine ku-level 4 lapho amavinkili asezavula ngehola lesitshiyangalombili ekuseni 8 a.m. avale ngehola lesithathu ngemva kwemini enkulu u-3 p.m. futhi uZulu kumele ame ukuhamba-hamba ngehola lesithupha 6:30 p.m. ntambama kuze kuye kuba lihola lesithupha ekuseni. I-curfew njalo akusela kuhamba-hamba kwezimota lamabhasi phakathi kwamadolobho amakhulu emizameni yokwenqabela ukuthelelwana kwe-COVID-19. Kodwa izibhedlela ziphakathi kwetshe lembokodo ngoba sezibhekane lobunzima obuphindiweyo kulandela lokuqhamuka kwe-COVID-19 osekushiye loZulu edidene ingqondo ngalolu bhubhane. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye ngesikhathi inani labantu ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 liqansa. Uhulumende uthi useqoqa ukucela usizo lwamankampani azimele ukuze asebenzelane lawo ukuthola imali yokuthenga amanye amajekiseni awe-COVID-19. Lokhu uthi kuzanceda ukuba ilizwe liphange lithole amajekiseni amaningi ngesikhathi ilizwe njengawo wonke amazwe omhlaba lwisana le-COVID-19. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Uhulumende uthi njalo uzavumela amankampani lawa ukuba athenge amajekiseni lokunye okudingakalayo kokulwisana le-COVID-19 kodwa uthi lokhu kuzakwenzakala ikhangelisisa ngeliso lokhozi ukuze uZulu engagxilwa loba kuncindezelwa. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende usezame ngazo zonke indlela yokubuthanisa imali yokuthenga amajekiseni okuzivikela kubulu mkhuhlane ama-vaccine. Uqhubeke ethi uhulumende ule mali aselelayo ngomnyaka odluleyo ngakho-ke uza kungezelela liyalo nyaka kundleko yakhe e-budget encedisana losizo azaluthola kwamabhizimusi azimeleyo.
Before the audit is concluded, we are already showing that
le mali esilayo esasiyigcinela kusukela ngomnyaka ka-2020 ifika i-$50 million amadola eMelika. Ngale mali esasilayo kusukela ngomnyaka ka-2020 sizayisebenzisa lo nyaka. Enye yakhona isuka kumali esasivele siyigcinele umnyaka
ka-2020.
Uqhubeke esithi ezinye imali okumele zisebenze ukuthenga impahla yokuvikela abongi labodokotela izosetshenziswa ukuze kuthengwe amajekiseni
awe-COVID-19.
Ezinye imali esazivele silazo ngezokuthenga ama-PPEs, leyo mali izakuya kumajekiseni. Singahlanganisa leyo mali lesizayiphiwa ngosomabhizimusi siyabe sile mali enelayo.
Ingcitshi kwezempilakahle udokotela Garishaba uthi kumele uhulumende aqhubeke edinga imali yokuba izibhedlela zibe le mali yokuvikela kulo mkhuhlane ngoba usasekhona.
Kuzamele sinanzelele ukubana abasebenza ezibhedlela bavikelekile bathole izembatho ezaneleyo ukuze bangabambi lo mkhuhlane lokuthi maviki wonke banjani bahlolwe ukuze bengawumemethekisi phakathi kwabo langasezigulaneni. Okwesibili, kulungisa indlela zokufinyelela umphakathi ngesiphangephange okubalisela ukuba lezimota lamafutha kumawadi wonke lasezibhedlela esikhulu esedistrict. Kudingeka indlela ezilobuciko zokukhulumisana ukuthi ama-village health workers ma esefundisiwe ngalo mkhuhlane njalo esekwazi indlela okuthelelwana ngawo abe lendlela zokukhulumisana le reward center nxa bethole umuntu olezithengiselo zokubana ulawula umkhuhlane.
Uhulumende uthi uqoqa ukuthi lusiyaphela lolu hlelo lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni okuzivikela emkhuhlaneni awe-vaccine abeselelise ukuhlaba abantu abangaba izigidi ezilitshumi 10 million luba isilinganiso sokungamatshumi ayisikhombisa ekhulwini sabantu i-70% kuze lolu bhubhane lungaqhubeki ludala umonakalo elizweni. Ngimele isitho 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Ababalisi bathi uhulumende kafezanga isithembiso asenzayo sokukhuphula iholo labo liyefika kumadola emelika angamakhulu amahlanu lamachumi amane i-$540 ngoba lengezelelwe ngengcosana kuphela kulinyanga. Ngakwelinye icele uhulumende uthi useyabele abantwana bemaphandleni amaradio afika inkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 okubafundisa ngesikhathi athi izikolo zivaliwe ngenxa ye-COVID-19. Ukuhlaziya lolu daba, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe nomnumzana Mduduzi Jubane, isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe esigabeni se-Midlands. Waqala ngokumbuza ngodaba lweholo.
Kolo angisilale kakhesi anwazelisi ukuthi lihlanganise inze konke okufunakalayo ekuphileni ekusisteni for a period of 6 idatha ayiprobably data mlayini yethu isikhansile ukuthi i-around kuma-49 khona so ngakhangela ukuthi kathesi average teacher uhola egoma ayitholayisa almost 21,000 to 25 abalemalezi akungezelela kwangikhona okutekora uluku bafake ngakhangela ukukhwela kwenza izinto lokurethi angikhona khona kwaba kwenza kathesi bathi bona bakutekela i-bank rate kathi izinto ku-black market zithatha ngama-100 1 is 1 to 8 and ekona kodwa ngakho ngisithi 1 is 84 dollars so thina kasithengi ezintweni ze-government kuthi ma-bank sithengelashoy kuthia ku-black market umuntu ozovele i-black market ngaziyi-40 kayi-1 to 8 so yabona ukuthi imali eyifakeleko lapha idlawe lapho ukuthi imali yakhona isuka ibe phansi kakhulu ishinzi kuma-200
lisabenzani ngalolu daba khona lizahlangana njengenhlanganiso kumbe labe lokhu liqhubeka likhankasela iholo eliphezulu.
Kathesi we are pushing ukuthi andiombe ngakhani ifollowa kumakwenza kumamedia zenzela ikaba abantu beyasizi beyoreveni ama-pensitsaaeukuthi intolezile isinesilungiso kwakathesi ngobiphela ngikhoda isaphinda ngenxa ye-COVID le ukuthi kube lokwenzakalo kungama-demonstrations lasokudifficult but ngasendile messages around ukuthi
siyabona njalo ukuthi uhulumende uthi uyancedisa abantwana besikolo ngamaradio.
Lo ngumnumzana Mduduzi Jubane isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Midlands.
Yebo 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 mthokazi omuhle siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esililethilela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 p.m. namhla sixoxa labasakhulayo ngohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni lokuvikela i-COVID-19 ele-vaccine. Sikhangela njalo isimo sezemfundo eZimbabwe ngesikhathi uhulumende eqhubeka ngenhlelo zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 elizweni ezigoqela ukuqheliswa kwesikhathi se-level 4 COVID-19 lockdown ngamaviki amabili. Zulukandaba lingakhutshwa ilolu hlelo lilami uMikeove ngo-8 ntambama.
Uhulumende usethule umbiko othi izisebenzi zakhe sokuzamele zingayi emsebenzini ngobuningi kuhambe abayisilinganiso sokulitshumi ekhulwini 10% njengendlela yokwehlisa ukuthelelana igciwane le-coronavirus. kodwa abanye osomabhizimusi lengcwethi kwezomnotho welizwe bathi inyathelo leli lizacobodisa umnotho welizwe wona ovele umi ngamadolo. Enye yalezingcwethi umnumzana Masimba kutshera uthi uhulumende kuzamele achiye inani lezisebenzi eleneleyo endaweni ezingenisela ilizwe imali.
Nxa kuyikuthi uhulumende uzaba lezisebenzi lapho athola imali khona njengemingcwele yelizwe, umbona njengani ngeke kwaphazamisa i-economy kakhulu. Kodwa nxa kuyikuthi uhulumende uzaspreada izisebenzi, ubona njengani i-economy ingaphazamiseka. Nxa uhulumende engaba lezisebenzi eziningi lapho athola imali, uzenza ukuthi abantu bancitshwe amanye ama-service okumele bawathole njengempilakahle, njengenhlalakahle, njengemfundo. Asikhangele umumo womnotho, angibona ukuthi yinyathelo elilungileyo. Kodwa nxa sikhangele ukuthi uhulumende uyazama ukuthi agcine impila kahle yabantu, uyazama ukuthi la abantu abaningi bengafi ngomkhuhlane lo owe coronavirus, ngibona njengani iyinyathelo elingasebenza kakhulu nxa sikhangele ukuthi uhulumende uyazama ngawo wonke amandla ukuthi kungabi le total lockdown ukuthi abantu bonke baya bengasebenzi, baya bengangeni.
Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni uthi inyathelo leli liza kwenza kube nzima ukuthola usizo kungatsha zikahulumende ebezivele zilodubo.
Kuzaba lengozi yokuthi nxa abantu sebelotshana ema-ofisini kutsho ukuthi ukuthola uncedo kukazulu from iy'ngakho zikahulumende kuzaba lokunzima ngathatha isikhathi ukusizakala.
Isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uthi bayalamukela inyathelo elithethwe nguhulumende, kodwa uthi kukhona ukungasoze kuhambe kahle.
Ngenxa yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19, uhulumende usekubonile ukuthi aqume inani lezisebenzi zakhe kusale kusebenza i-10% kuphela. Khonokho siyakujabulela ngoba kuzakwenza ukuthi ukumemetheka kwegciwane kungasabalali kakhulu ngenxa yokuthi abantu base balutshwana kulezo ndawo lapho abasebenzela khona. Kodwa-ke khonokho kuveza ukuthi imisebenzi ekhangela ukuthi iphathise uzulu izinga lakhona selizakwehla. Sokuzathatha isikhathi eside ukubana izinto ezithile zenzakale ngenxa yokuthi abantu okumele babambe lowo msebenzi abasekho, sokusele nje bona laba abakhangeleyo kuphela abalutshwana, ngoba kuvezile ukuthi umuntu phose ngenyanga akumelanga kudlula i-21 days engazange asondele emsebenzini. So khonokana sokungatsho ukuthi nxa abantu bebaningi emsebenzini kuyikuthi mhlawumbe linani elifika phose ikhulu, sokuzakwenza ukuthi maybe omunye ahambe kanye ngenyanga. Khonokana sokuzabangela ukuthi-ke ngezinye indlela uzabe eziholisa lezo zisebenzi kodwa zingasenzi lutho olumangalisayo. In other words, ngasicabanga ngokuthi ngasikhangela i-production versus imali ezabhadalwa kakusahambelani.
Inani lababanjwa igciwane le-coronavirus emsebenzini libikwa lingaliningi kangako kulabalithola endaweni okubuthanwa khona ngabantu phandle komsebenzi. Uhlelo lokuzingelwa kwempahla ezintshontshwe ezitolo kwele South Africa ngesikhathi sodlakela oluqhamuke ngemva kokutshengisela kwabasekeli bowaye ngumongameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma besola ukuvalelwa kwakhe ejele. Kanti njalo amapholisa athi ezinye zalezi mpahla zitholakale emabhasini alubhekise eZimbabwe. UThuso Khumalo usipha loludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Impahla ezibalisa ama-television, lama-fridge, amapholisa athi zitholakale emabhasini esesiyachapha umngcele e-Bedbridge kodwa abanini bengalabo ubufakazi bokuthi zithengwe njani, nini, njalo malini. Kodwa kumgcinihlalo wenhlanganiso yabeZimbabwe kwele-South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi loba nje bengasekeli ukuphatheka kwabathile beZimbabwe kudlakela usanda kwedlula kungenzeka ukuthi impahla ezichiwoyo lezi kazitshontshwanga.
Isikhathi esiningi abantu nxa bethumela impahla kabafaki ama receipt kwesinye isikhathi ungathola ukuthi abantu babephathisile omalayisha bebephathisile emabhasini bengahambisanga ama receipt nxa sekufika e-border sekutholakala ukuthi impahla lezo azilama receipt kodwa ke nxa kuzimpahla ezijontshiweyo njalo futhi abanikazi besaziwa ngoba bayabhala ukuthi impahla ziyangaphi kumele labo bantu babotshwe ngoba kazihambisani lokuthi abantu bagqekeze impahla ezitolo.
Amapholisa lamasotsha baqhubekela phambili endaweni esijene ezelizwe bengena ngendlu ngendlu kudingwa impahla ezijotshiweyo. Okwamanje sekutholakala inqwaba yamafriji, amathelevisioni, imitshina yokuwatsha, amaradio lokudla. Iningi lababotshiweyo belalezi mpahla sebeqalisile kuvela emthethwandaba ndawonye lalabo ababotshwa ngesikhathi salodlakela. Uhulumende ubengakakuveza ukuthi bangaka beZimbabwe kumbe abakwamanye amazwe abayingxenye yababotshiwe laba. Isizalwane sakwele South Africa uMike Thebe uthi kubhidlizwa lokuthi kuyiswa lokugqekezwa kwezitolo ikakhulu endaweni esihlala bensundu abaningi kugoqela labeZimbabwe sekubatshiyele uhlupho olukhulu.
Abogogo badinga imithi abasakhona ukuthola imithi yabo bomaclicks discam yabona abakhona ukuthenga.
Kusenjalo uhulumende uthi sekubotshwe abantu abayisithupha okucatshangelwa ukuthi bayingxenye yalabo ababangele udlakela oluqhamuke kwele-South Africa. Laba bantu bagoqela owayenhloli phansi kukamnumzana Jacob Zuma umculi isiphathamandla selinye ibandla liphikisayo lentombazana eleminyaka engama-21 kodwa ke sokulokuphikisana ngecala abalethiswayo. Umongameli Ramaphosa wathi baza kwetheswa icala lokuvukela umbuso kodwa ke umphathintambo ogatsha lwezomvikela uthi abukho ubufakazi balokho. Umphathintambo ofisini kamongameli unkosazana Sikhumbuzo Njaveni uthi uhulumende ulokhu emi kwelika Ramaphosa.
We want to clarify that the position of government is that as articulated by the president of an attempt at
uhulumende akaguquki ekuthini laba bantu betheswa icala lokuzama ukuvukela umbuso.
Uhulumende uthi amapholisa lamasotsha sebenelisile ukumisa lodlakela njengoba kungelasehlakalo esibikiweyo emalangeni asanda kwedlula. Kusenjalo ukuthethwa kwamacala kamnumzana Jacob Zuma awenkohlakalo obekukhangelelwe ukuthi kuqale izolo sekudluliselwe mhlaka 10 Ncwabakazi. UZuma ufake isicelo sokuthi ukuthethwa kwalamacala kudluliselwe phambili ngoba ufuna kuphole udlakela olukhona khathesi ukuze nelise ukuziyela mathupha emthethwandaba nxa leli cala selithethwa. Melesuko 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Ngesikhathi uhulumende eqhubeka ngenhlelo zokumelana le-COVID-19 elizweni, abatsha abakwezomidlalo ngakwelinye icele bahlaba omkhulu umkhosi besithi inhlelo lezi zenza baphile nzima. Omunye walaba batsha umnumzana Briski Ncube oyingcwethi kwezemidlalo lamasiko ukhuthaze abadlali abasakhulayo ukuthi bahlatshwe ijekiseni yokuvikela i-coronavirus ukuze babuyele emsebenzini yabo yemidlalo ngokuphangisa. Lokhu kuphume kungqoqo ayenze lo Mike Hobe weStudio 7.
Kodwa indlela abanye abantu abaziphilisa ngayo, umthetho okhona elizweni leZimbabwe kawuvumi ukuthi ube le midlalo ekhona. Sokungakunjalo nezimuli mhlawumbe ezithola impilo nenzuzo yazo kusuka kusport, even ama-sporting clubs amaningi ama-sport bathola imali kuma-gate settings ngenxa yomthetho we-COVID. Ama-channels wonke lawa kathesi avevalekile.
Bakhona abantu abaphila ngokudlala imidlalo etshiyeneyo. Njengoba imidlalo eningi imiswe okwamanje phansi kohlelo lwe-level 4 COVID-19 lockdown, kuyini abakwenzayo ukuze bathole imali yokuphila?
Qiniseke ukuthi akukho abakwenzayo. Mhlawumbe abanye bacina besephula umthetho, especially maybe abakusokha lapho abaye bangikhona yibo bacina besiyadlala ama-social soccer games kawavunyelwa khathesi karini. But ngenxa maybe yokuba stranded ukuthi abanazindlela zokuziphilisa ngazo bacina besiyadlala ama porela maybe social ubeja ama manikin at least indambi bangathola okuncane ama clubs awukhareni kuyawanzimela ukuthi abhadale ama players abangadlaliyo ngenxa yokuthi labo abalanzizwa abayithola nxa kungela sporting TV siyakuzenzakala because the few mhlawumbe abanye abayenza okwe-entrepreneurship abanye abalutshwane asebengodriver bemthova obhijinayo futhi engathi khathesi isavaliwe so kuyisimesibi khathesi ebantwini abakusport indaba
ukumiswa kwemidlalo elizweni ubona ngani kuyathinta na umnotho welizweni
i-sport ngeyinye yezinto eziqakathekileyo mhlawumbe ezilisa imizuzu eningi nxa i-sport imile kuningi engathi mina kumile kule sport betting liyana which is one of the economic ways ezisebenzayo khumbula ukuthi kona sesiphila ine-digital economy so that i-field yemidlalo ka gaming industry ngenye yama-field esilisa inzuzo economy yethu currently i-sport tourism ngayikho xa imidlalo imisile kukhona ukwehla ile okukhona kwezomnotho mhlawumbe kasikhalizini kuma-city councils ama-city councils amanye azethola inzuzo encane kudlula ngokurentisa ama-stadiums abalawo which is a way of fundraising kubo so nxa kungela sporting activity ekhona which means ukuthi labo akula mali engena kumbe yakhufazi and inten i-economy yethu
inhlelo eziningi kanye lamankampani amaningi aphazanyiswe yi-COVID-19 inhlelo ezijonge ukuthuthukisa abatsha abakwezemidlalo ziphazanyiswe na yi-COVID-19
kulenhlelo eziningi ezimisiwe ngenxa yakhonokho ngenxa yokuthi yati abantu kona nxa umthetho we-level 4 lockdown ngithe kona imidlalo yonke kumbe ama-sporting activities yonke okwamanje asamisiwe which means kuthiwa khona nxa kulabantu adumele bayenze ama-training awe-sport kabawenzi because they are under lockdown unless nxa maybe besiyadlala phansi kathesi sinesimephumileyo siya kuma-olympic games but lokhali imidlalo leyi imisiwe
siyezwa ingcwethi kwezempilakahle bekhuthaza abantu ukuthi bayohlatshwa ijekiseni elivikela i-COVID-19 abantu laba bagoqela abadlali bemidlalo etshiyeneyo ubona ngani lokhu kulakho kusiza na ukuze ezemidlalo ziqhubekele phambili elizweni
indaba yokuhlatshwa kwabantu ingenye yezindlela mhlawumbe ezishwe ngurhulumente kumbe le World Health Organization International ukuthi kuzanye ukwehlisa inani labantu ababulawa naba-infectwa yi-COVID-19 khonokho kungasebenzile ebuhleni because nxa uke wenza ukuthi kwakhona kumele sethile etepoint yokuthi kwakhona you know the head immunity so nxa abadlali labo bengahlathi ama-coaches engahlathi kungaba yinto enhle esise besonke kona okunye sokungazela after that but i-immune system yabo isi-boosted ukuthi bengaqalisa ama-sporting activities
bengicela ukuthi uphosele amazwi akho okugcina
engingakutsho mina ukuthi abantu abasha abaku-sport iqiniso yokuthi khathi esibaphila nzima kodwa esingakutsho ukuthi COVID-19 ikhona abantu kabasathe basanitize lapho abakhona bagqoke ama-mask up indaba yokuthatha kwe-injection yi-choice yakho umuntu kabazwe ngamandla kodwa ukuze mhlawumbe indaba iqhubekele phambili abantu abahambe bayehlatshwa
lo ke ngumnumzana Brisky Ncube ingcwethi kwezemidlalo lamasiko ubexoxa ecingweni lo Mike Hobe we-Studio 7 ekobulawayo.
Yebo, 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 mthoka komuhle. Siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwethi connection esililethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla sixoxela abasakhulayo ngohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni lokuvikela i-COVID-19 ele-vaccine. Sikhangela njalo isimo sezemfundo eZimbabwe ngesikhathi uhulumende eqhubeka ngenhlelo zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 elizweni ezigoqela ukuqheliswa kwesikhathi se-level 4 COVID-19 lockdown ngamaviki amabili. Zulukandaba lingakhutshwa ilolu hlelo lilami uMike Hobe ngo-8 ntambama.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 lubikwa luhamba kuhle lanxa izibhedlela ziqhubeka zibhekane lobunzima. Uhulumende uthi useqoqa ucela usizo lwamankampani azimele ukuze athenge amanye amajekiseni awe-COVID-19. Siluqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni ngasikhathi sinye kusasa kumbe ngowa-6 ekuseni. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.